Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 1 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Ukuthi abantu benziwe ama-PCR tests kuyinto eqondileyo. Kodwa ke njalo osokuluhlupho yokuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lo mkhuhlane sokuthiwa futhi aye ku-quarantine for 14 days.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umlayo othi bonke abangena elizweni kumele bahlale kuma-quarantine centers okwamaviki amabili ilanxa bengelawo umkhuhlane we-COVID-19.
Udaba lokuthi abantu be-quarantine iloba umuntu engatholakalanga elo mkhuhlane, ngibona ingathi lokho kuyakuyukuthi ikujezisa abantu ngendlela eziphansi.
Abanengi ikakhulu abakhangelele ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi bayawusola kakhulu lumlayo besithi uhulumende kumele awukhangelisise awuguqule. Kulo mfanyana ongumfundi ovuke ubhofa wahlasela ngombhobho eMelika wabulala abanye abafundi abathathu njalo walimaza abayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokwethula umlayo othi zonke izethekeli kanye lezizalwane zeZimbabwe ezifela phandle kumele zihlolwe lomkhuhlane emingceleni yelizwe njalo ziqeda lapho kumele ziyehlala kuma-quarantine centers okwamaviki amabili ilanxa zingelawo lomkhuhlane. Kumele njalo zizibhadalele. Le yinto echothozwe kakhulu ngabanengi. Umnangagwa uthe abantu laba kumele bahlolwe emingceleni yelizwe kusetshenziswa indlela yama-PCR test kungelani lokuthi bayabe belobufakazi obuveza ukuthi lapho abavela khona bahlolwe igciwane leli bafunyanwa bengelalo. Kumbiko awethule kumabonakude umnangagwa uthe ubone kufanele ukuthi athathe amanyathelo la kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 oyaziwa ngokuthi Omicron wona osutholakale emazweni amanengi agoqela kwele Botswana la kwele South Africa. Umnangagwa uthe njalo i-curfew kumbe uhlelo lokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu soluqala ngo-9 o'clock ntambama lusiya phela ngo-6 o'clock ekuseni. Lolu hlelo beluvele luqala ngo-10 o'clock ntambama luye phela ngo-5:30 ekuseni. Amabhizimusi wona azaqhubeka evula ngo-7 ekuseni ayevalwa ngo-7 ntambama. Umnangagwa uthe njalo indawo zokunathela lokuzilibazisa ezivalisa amabhala ama-night clubs sokumele zivumele indlamanzi ezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kuphela. Uphinde wakhuthaza abalokhu bengakahlatshwa ukuthi bayehlatshwa. Iziqondiso lezi zitshiye abanengi abasebenza phandle ekade belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi behlaba umkhosi. Bathi ukubamba abantu ngamandla ukuyahlala kuma-quarantine centers lanxa bengelayo i-COVID-19 akulangqondo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube.
Udaba lokuthi abantu bequarantine iloba umuntu engatholakalanga elomkhuhlane, ngibona ngathi lokho kuyakuyukuthi ikujezisa abantu ngendlela eziphansi. Ngoba nxa kuthi abantu asikhumbuleni ukuthi abantu nxa besiza ekhefini noma besiza kuma holiday ekhaya, insuku zabo zibaliwe. Ukuthi mhlawumbe abanye babe bethole mhlawumbe o 30 days, abanye bethole mhlawumbe o 15 days. Nxa kuthi umuntu usezahamba equarantine ayihlala amalanga alijumi ekuquarantine center eqeda laphana ushuthi usezaphenduka ngazanga sahamba ukuyabona imuli ukuyabona umdeni. So okuza kwenza ukuthi abantu abaningi babe lokuthandabuza okukhulu kakhulu ukuthi bacabanga ukuthi bahamba ekhaya noma kanjani.
Zithini izizalwane zeZimbabwe khona ngapho e-UK ebezikhangelele ukuya ekhaya ngekhisimusi?
Iningi kade lizimisele kakhulu ukuthi bahambe baye ekhaya bayohlangana lemdeni yabo ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Kodwa ngemva kokuthola lesi simemezelo sokuthi sekule migomo esifanele ukuthi abantu bayilandele noma sokufanele ukuthi kube lezinto ezifana lama-quarantine kakhulu okuyilo udaba lusegudini kakhulu, abantu abaningi sebekhanselile ama-trips abo ukuthi bahambe ekhaya ngoba besitsho ukuthi kuzanciphisa kakhulu insuku zabo zokuthi behambe behlale ekhaya. Okukhulu uhulumende afanele ukuthi akucabange kakhulu acabangele kakhulu izizalwane zeZimbabwe ukuthi umnyaka lo esivela kiyo abantu abaningi abazange bathola ukusebenza, njalo abanye abantu abaningi kade kuyukuthi babuya ekhaya bebuyela nje ukuthi bazonyathela ekhaya okulilizwe labo. Kodwa ke emsebenzini abanye abantu sekuloko kwaqala iCovid ngo-2019 bavela baphelelwa imisebenzi kuze kube lakathesi abantu kade bengasebenzi. Nxa kuukuthi uhulumende efaka le imithetho eyokuthi kufanele ukuthi abantu baphinde futhi bazothatha PCR, mbona ngathi okunye okuyokuqhakathikile ukuthi indleko yakhona abayibizayo khona lapho akufanelanga ukuthi kube imali ezabe isilinganiso esiphezulu kakhulu ezakwenza ukuthi abantu bezibakwe bantule bagcine besehluleka lokuthi mhlambe bayefike ekhaya bephetheni becine besefike ekhaya bephethela uma COVID ma PCR kungela kudla abazawuphathela abantwana. Kukati lokho okuncane bekade bengabe bekutholile yiko kade kungasiza izimbuli, njengoba sizazi ukuthi indlala iveli bahile elizweni lakithi.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi abantu benziwe ama-PCR test kuyinto eqondileyo. Kodwa ke njalo osokuluhlupho ukuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lo mkhuhlane sokuthiwa futhi aye ku-quarantine for 14 days. Phezu kwalo le 14 days sinazela ubana uyabe eku-quarantine amakhosenge wakhe. Khona bana sibona ungathi uhulumende lapha sibona ungathi useziphikisa. Ngoba isizathu pho esokuthi kwenziwe ama-test lawa sengawani. Ngoba ungazi wenze utholakala unegative kuyathiwa quarantine for 14 days. Ngezinye indlela sibona ngathi asilo nyathelo elihleleli. Inyathelo lengozi yokuthi njengoba sesiya kuChristmas sinazela ubana kulezi suku sikhangele ukuthi i-tourism industry engathi iyavuka, but ngalesi simo kumbe ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende umongameli wethu Mnangagwa sibona ngathi kuzakhoza uhlupho lokuthi kuyasixotshela abantu elizweni. Lapha uhulumende kake akukhanyise futhi kutsha kunanzelele ngoba ukuthi umuntu esethwale enegative esokuthi wafuthi kaye ku-quarantine sibona ngathi hhashi lapha indaba ayihambanga kuhle. So ke engxenye yohulumende esingakutshoyo ukuthi hhayi masinya kukhangele okuyinto arivayizele indaba. Umuntu atheste ngathwale negative kavunyele ukubana angene elizweni ayenza kwenzani angabi lo hlupho. Yes, lona othwale positive kuqondile ukuthi aye ku-quarantine.
Sokwedlule iviki umkhakha we-Omicron lo utholakele kwele Botswana lakwele South Africa. Kodwa eZimbabwe uhulumende lokhe esithi usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe awukafiki. Singathi uhulumende lapha uhamba ngesiqubo esifaneleyo yini?
Bahamba ngesiqubo sonwabo okuyingozi empilweni zabantu. Phela lo mkhuhlane njengoba ungakazi ukubana uyingozi enganani empilweni zethu. Sibona ngathi uhulumende ufanele nga ukudala wagijima masinya wadingisa indlela zakhona ukubana bonke kambe lo mkhuhlane ngawukhona elizweni. Ngoba nxa silokhu sisekhuluma kanje kungakenziwa lutho, uhulumende lokhu esafanisela. Nxa ukuthi usukhona elizweni abantu babhizi bayawuhawula bewunikana, njalo njengoba futhi kungakaqedisi kahle ukubana ungahlasela ulimazi omningi okungemva kwesikhathi esinganani kumbe ulimazi isystem omningi isikhathi esinganani. sibona ngathi hayi isiqube sesikahulumende siphansi singakutsho nje lati ukuthi uhulumende wezibabwe siyamtshela ubana akaphangisisa yenzele iresearch masinya
kuyini ongakuxwayisa mhlawumbe uhulumende lezakhamizi nje
okokuqala ke siyaxwayisa uhulumende ukuthi sizwile ukuthi ama-vaccine la asehlatshwa abantwana kusukela ngoba besehla beshiyafo ama-16 years esingakucela ukuthi engxenye le-vaccination process abahambe ngesiqubo esiphakeme esiphezulu sibili kakhulu kudingisiswe futhi ukuthi kambe lo mkhuhlane ukhona mboko bakwenze masinya khona okungoba singaze siphuze kuzofika ikhisimusi kuzaba le ngozi yokubana abantu bayaphithizela sesinganikayo lo mkhuhlane kuze sifise ukuthi khathesi njalo siqalise udisemba uhulumende sokucacile ukuthi kambe lo mkhuhlane sihlawumba silawo kodwa sibuye sithi uhulumende sikhangele uzulu lathi abantu izakhamizi ukubana asiziphatheni kuhle ngalesi sikhathi sesizwile ukubana lo mkhuhlane ukhona lanxa i-Omicron yakhona ingabi ngakangeni kodwa siyakwazi ukuthi COVID-19 vele ikhona umkhakhalwana owedluleyo owesithathu lokuphakathi kwethu abanye ngekhisimusi sijale ukuthi sibe lokuthokoza okukhulu kube lamaphati abantu bevakatshelana cele kwenzele kwethu sinanzelele ukubana lo mnyaka ngomnyaka otshiyeneyo leminye iminyaka siyacela abantu bahlale ezindlini zabo babalekele uba endaweni eziminyeneyo ngoba singaba le ngozi yokubana lo mkhuhlane usihlasele ugcine usulimaza abanye bethu sinanzela njalo ukubana la khona kwesixwayiswa ukubana ama-mask sicela ubana siwafakeni siwagqoke ngendlela eyiyo njengozulu sivala amakhala sivala imilomo kakahle ukwenzela ukuthi singabi lohlupho
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ibandla leMDC Alliance lithi liphakathi kohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo lanxa nje kulengxaki eziningi ezigoqela ukuhamba imango emide lokuswelakala kwencwadi ezidingakalayo ekubhaliseni. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa usanda kubhoda ngelizwe edinga usekelo njalo ekhuthaza abantu ukuthi bebhalise ngobunengi. Emangweni weMathebeleland South ufike eFilabusi umzingwane ebulilima ematopo lakwezinye indawo lapho abikwa wamukelwa ngenjabulo. Isiphathamandla seMDC Alliance Mathebeleland North umnumzana Mhlonipheki Ncube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngesikhathi uChamisa esethekelela enkayi ebubi echolojo lasebhinga.
Abantu bayabhalisa ukuvota kodwa ke inkinga ekhona ukuthi indawo zokubhalisela zikhathana, i-distance yangkhona inkulu kakhulu abantu kabayafinyeleli kahle elokuthi behambe bebhalisa. Kodwa thina njengebandla siyakhuthaza abantu sisebenzisa ama-structures ethu ukuthi bahambe bebhalisa. Abantu sibiliba lesifiso sokuthi behambe bebhalisa kodwa ke bakhala ngokuthi indawo zokubhalisela kasiziboni, njalo ke asilazithupha abantu abaningi bakithi abalazithupha. So ke isikhalazo sethu lenkuthazo kuzek iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kayi yenze ukuthi ke ukubhalisa kufike ebantwini kube seduze.
Siyabona ukuthi umkhokheli webandla leDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ufikile la khona ngapho esigabeni seMathebeleland North lapho ebhodaboda la kwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kwaletha umahluko yini ukuthi abantu bezwe befuna ukubhalisela ukuvota njalo bamamukela njani?
President weMDC Alliance ubaba uAdvocate Nelson Chamisa abanengi themba bazwile ubuyile ngapha kwelakithi eMathebeleland North bavakatshela indawo eziningi kakhulu ezigwaqela onkayi obubi cholocho pinga yonke izindawo eziningi zeMathebeleland North ehlangana lozulu wonke jikelele weMathebeleland North ekhuluma ngokuthi kungenziwa njani. Njalo ke ibandla leMDC Alliance sidlala malungiselelo bani sisiya phambili okukhupha iZANPF nanku phela sesikhangelele ukhetho. Ukukhulumile ke wavakathela indawo zonke lapho ahlanganele khona labantu abaningi abantu bemthakazelela kakhulu laloba nje ayisibonile ukuthi abantu beZANPF bebezama ukuvimba ukuthi umongameli engahlangani labantu.
Injongo yalimbuthano ibingeyani? Ubehlangana labasekeli bakhe kuphela yini?
Injongo kakhulu yalimbuthano bekuyikupha abantu bakithi idlabuzane lethemba. Kakhulu ke sesikhangelele ekhethweni soke babu president besipha abantu ithemba elokuthi MDC Alliance iyaphila njalo ke ilamandla njalo ke isilondlozela kumbe umdlandla omkhulu wokususa ibandla le ZANU PF embusweni abantu bese besithi manje iMDC Alliance iza kuba njani njalo kuza kuba njani nanku phela omonzwala besithi khona libizo labo le elithi MDC Alliance ngilabo njalo behlangana lozulu wonke wemathebuleni North kungakhathalekile lokuthi umuntu lo ngweMDC Alliance kumbe kasiwe MDC Alliance ngoba injongo ekhona kathesi kayisiyo yeMDC Alliance kuphela kodwa ke ngeyabantu bonke abeZimbabwe. So iMDC Alliance lohlelo lokuthi Citizens Convergence for Change ukuthi wonke umuntu kumele ukuthi sihlanganene kulo umkhankaso wokukhupha iZANU PF embusweni. Ngoba impi lesi sikiyo kayise impi MDC Alliance yodwa kodwa siyimpi yabantu bonke bezimbabwe.
Umnumzana Mhlonipheki Ncube yisiphathamandla seMDC Alliance emathebeleleni North. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ibika ukuba umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzaphenya udaba lokungenela kundaba zeZimbabwe athi kwenziwa nguhulumende wakwelebhilitane. IZBC ithi kulamasotsha amabili afele engozini yemota duzane leBuffalo Range Airport emgwaqweni osuka eTriangle usiya eNgundu. Isayithi ithi izakhamizi zelokitshi leTshabalala koBulawayo sezileviki zingelamandla kagetsi kulandela ukuntshontsha kwentambo ezihambisa umlilo. IHerald yona ithi umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga useveze ukudana okukhulu ngokubhubha komqondisi wogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority umnumzana Douglas Monasi yena otshele endlini kuthange. Isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi baka Studio 7 okhulumayo ngubaba uZololo wenkayi. Ngiyalizwa lonke lokukhulumayo bakwethu ligxilile kwezepolitics ngempela. Mina ke ngigxile kwezokulima. Kasilime nini siphume endlaleni. Sikhangele uhulumende lapho elunge khona lalapho engalunganga khona. Thina siphiwe imigodi enkayi sidrilele imigodi sibili kodwa ke ngabe imigodi esegcekeni kulinywe kungalinywa imbhida kuphela. Silima izilimo zona lezi esiziholiswa iWorld Vision kulaba abaholayo abahola umumbu. Kulinywe umumbu, kulinywe ingqoloyi, kulinywe indumba, isunflower, sikhama amafutha. Singalimi imbhida sonke nini. Yikho nje ngikukhuthazayo ekulimeni lapha lokudla kwezifuyo, izifuyo zethu ziqine. Amanzi sesilawo yebo ayashota lapha lalaphana kodwa ke zidriliwe iziborane. Asilime nini sidle sisuthe. Bese sikhangela nje uhluphe esibhekana lalo. Kasivikelekanga kathi ufathi ngasibona amapholisa sizizwe sivikelekile kodwa tubona ipholisa wesabe. Ipholisa selisesabeka. Bengiselupani ngolwesithathu. Hayi ngubonileyo bekubuhlungu. Bekubuhlungu uhlukuluzwa kwabantu. Amapholisa ahlukuluzwa. ukuze abantu abenze igovernment ingathandwa ngabantu. Amapolisa akasivikele, hatshi ukuthi sithi singabona amapolisa sesabi. Umuntu nxa ezihambela yedwa imask ungayehlisa, kodwa ukuthi ungabona ipolisa susiwa imask ngokwesaba, susesaba ipolisa. Amamask bekubotshwa abantu bebhadaliswa ama-1,000 ngokuthi imask uyehlise yabasesilevini. Umuntu ehamba yedwa.
Njani uStudio 7, siyabonga ukuthi iyasaziswa into eziningi ezenzakalayo elizweni lethu lapha langaphandle. Siyabonga kakhulu umsebenzini. Sibese sibuya kwindaba yamaphemithi e-South Africa. Uvele kade ukuyaphetha ngani amaphemithi akhona njengoba ehlala ephiwa amabizo every year, leyi phemithi banibani, into ezinjalo. Abantu bakithi abake bavula inkobhi ababuye beyolungisa okwabo ekhaya kulema isipesi sabo abantu bemathebeleni, ngoba abaningi futhi abalamaphemithi ngabantu eMpumalanga abakithi vele babengalayo nale i-chance yokuthi ba-apply lamaphemithi. Kuzafikta bona beMpumalanga ikakhulu indaba yamaphemithi. Ma i-government ingasabamelanga kakhulumisana i-government ye-South Africa, ma kwehluli ababuye sizolungisana ilizwe leli. Yikho kungasincedisa ngoba lokhu kube silokhu esikhala sesife sitshile abantu abethu udubo lololo olukhona, ababuye bezolungisa ekhaya into yabo.
Salbonani, salbonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lo lokhuluma uGifty Sonduku uMfokandlovu. Basakazi, bengithi ndlulisa umbono lami omncane. Ngiyabezwa abafowethu banokuthi hayi thina silandaba lokuthi kuvotele opresident, thina silendaba lamakhansela. Ezwendelani laseZimbabwe noma emathebeleleni ungaba lamakhansela wonke lama MPs. Ayikho into ozayenza ifungela presidential power. That's why liyakhumbula ngesikhathi MDC kaTswangirai isiba nemajority eParliament. Kuthiwa kule runoff, i-runoff kwaba ngeka president. Ngoba umgaba wayengelandaba lokuthi uyaluza ipower eParliament is long engupresident, because uyakwazi ezwendelana kuba ulama presidential powers. Ungaba lamakhansela endawo yonke le mathebeleleni lendi lama MPs, kodwa uma ususiyafuna imali kuzana bekuncithe, nothing you will do. Ube lama MPs, ube lama councilor, kodwa umuntu uyabe lamandla ngupresident ngoba nguye ufaka ungqongqoshe we local government. Upresident nguye uyabe lamandla okufaka upresident. So wami umbono ngithi hayi, ngabe kuthiwa kuyenzeka sibambaneni sonke, siyekele lokuthi lo yishona or what what, sisekele iqembu elingathi lile majority yabantu okuyi MDC Alliance, support chamisa kuphumizana, then okuningi siza kubona mazokuphumizana. Ngoba yebo mina emathebeleni nini support izaphu, but ngicabanga ukuthi ma singathi sikhipheni izana kuzosiza. Lokhu uzwa futhi abanye abafowethu besithi izaphu izo disturb iMRP. Abake bengichazela ukuthi kathi iMRP lezaphu yiphendala, ngoba izaphu mina ngiyazi kuyiyo yakhululizwe. So ma umuntu ethi izo disturb iMRP esungulizolwa, understand. Ngiyabonga ngihlala zethembi.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7 kanye nani balaleli. Obulisayo ke ngulungisani ngibuya eCholocho, ngokuhlala ngiseSouth Africa endaweni ebizwa ngokuthi kuse-Orange Farm. Bantu bakithi sizwile sonke ukuthi-ke abantu baseZimbabwe basafuneki la South Africa, ngoba nje upresident walana uthe babuyisele lawo maphemithi. Ngithanda ukulikhuthaza abantu bakithi ukuthi-ke nifunde ukwamukela isimo, lingabi labana abantu abathi bona bawukhandashisa, bawukhandashisa endaweni yabanikazi. Sohlala vele khona la eGoli kuze kube nini. So sameni bantu bakithi ukuthi njengoba sokunje samukeleni isimo, sambeni ekhaya siyovota. Sifuthi ilizwe lakithi singancengi, lohlala ibhizi incenge lenza le nto eliyenza ayikho right. Fundani ukuzimela abantu bakithi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi umkhakha weCOVID-19 omutsha oweOmicron wawuvele usutholakele kudala ezwekazi leEurope emazweni afana leNetherlands ngesikhathi utholakala kweleSouth Africa la kweleBotswana. Umsakazo omunye uthi njalo amapolisa kweleNigeria aphakathi kokuthungatha izibotshwa ezedlula amakhulu amabili 250 ezivaleke ejele ngemva kokuvulelwa ngabantu abahlasele behlomile. Singene kudaba lweMelika. Kulomfanyana oleminyaka elithumi lanhlano 15 ohlasele ngompopo esikolo seOxford High School lapho afunda khona eMichigan izolo wabulala abafundi abathathu. Kulimale njalo abayisithupha. Isikhulumeli samapholisa kuleyo ndawo umnumzana Mike McCabe utshele intatheli zindaba ukuthi basadingisisa imbangelo yalesi sehlakalo. Ukudutshulwa kwabantu okugoqela ezikolo kuyinsakavukela eMelika ngoba imithetho ekhona yenza kube lula ukuthenga imibhobho, kanti lesisekelo sombuso laso sipha uzulu lelo lungelo. Lanxa udlakela olunje luvamile kuleli, abaningi basele bekhuza umhlola ngoba uMadubula ungumfundi ohlasele abanye bakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzobanzincube.
Akube lusizi kakhulu lokhu mnumzana Nkomo okwenzakale eOxford Township, elusizi kakhulu. Uyabona ukuthi izinto ezinje kulapho esibona khona ukuthi imithetho yenale eAmerica eyokuthi nje imbhobho ungayithola nje mahlayana noma ngapi, ungayithenga nje estridini. And labazali labo futhi kwesinye isikhathi bayabe bela imbhobho isezindlini and ingavalelwanga kuhle, so abantwana bebele access kiyo. So yiproblem enale kakhulu and futhi izinto ezinje nxa zisenzakala uyabungakwazi ukuthi khona umntwana lo uvele ulwani yena, ngoba uyabona thina sikhule ekhaya sasisenza iziduli lapha zenhlabathi, ukhaba iziduli seziqhamuka izibhakera kungela kudubulana. So kathesi abantwana bakathesi sebekhipha imbhobho sebedubulana. So uzathola ukuthi i-support system engxenye ngikhaya kule problem, umntwana udepressed and njalo futhi lokuthi esikolo khona ngale kulabantu ababe befuna ukuthi bemtshaye, uyabo. Izinto zakhona ziningi-ningi kakhulu sibili.
Ama-democracy ayake zame ukuqinisa imithetho yokuthenga imibhobho kusehlula, ubona engagcina ephumelela yini?
Ya, indaba yombhobho lapha eMelika Mr. Nkomo iyahlupha kakhulu and kangiboni ukuthi vele ama-democrats angaze afune njani engayikwanisa indaba yenaleyo ukuthi khona i-gun control ibe khona. Ngoba siyabona ukuthi ukuba lo mbhobho lapha eAmerica kusesisekelweni sombuso weAmerica othi kulilungelo lami mina ukuthi ngithwale umbhobho nxa ngifuna njalo ngikhwalifaya. So yikho kulula kakhulu ukuthi imbhobho itholakale lapha eAmerica ngoba kunidayo kuphela i-ID kuphela suthenga umbhobho. Njengokufana ungene OK lapha la ku-hyper uthenga i-grocery, umbhobho yamerika uthengwa njalo. So kulula kakhulu. So uzathola ukuthi amazwe anganale mthetho enzimanyana ukuthi abantu bethole imbhobho njengebeZimbabwe kunje. So sathi sikhula thina ungazwa kuthiwa umuntu e-Thorn Grove kumbe engubo yenja kumbe lapha emzilikazi udutshulwe ngombhobho, kwakungasonto ephomba ukuyizwa leyo. Sindani ungathi uyakhangela ngale South Africa abantu bahlala bedubulana kakhulu eSouth Africa ngoba imithetho yabo iyavumela kakhulu imbhobho.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esidabuka koKapu esilobela. Sixoxela eseIndiana khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umlayo othi bonke abangena elizweni kumele bahlale kuma quarantine centers okwamaviki amabili lanxa bengelawo umkhuhlane we-COVID-19. Abanengi abakhangelele ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi bayawusola kakhulu lumlayo besithi uhulumende kumele awukhangelisise awuguqule. Kulomfanyana ongumfundi kwesinye isikolo ovuke ubhofa wahlasela ngompopo emelika wabulala abafundi abathathu njalo walimaza abayisithupha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.